kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuZibandlela 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe.
Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasotha lamapolisa ahambe ethi abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi ingxenye yilabana ababe ku-protest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini yedale lephalamende lamuhla, lapho amalunga webandla le-MDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Zihambi ngalo. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region u-Andrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazi. Amabandla ezombusazwe amathathu aphikisayo abalisa ele MDC, ele Coalition of Democrats, lele People's Democratic Party, amanyene kunkuthazo yokusungulwa kokukhulumisana kwenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe ngenhloso yokulungisisa inkinga ezibhekana lelizwe. Intatha yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Khuluma emhlanganweni lentatheli zindaba oyenzelwe eHarare lamhlanje udokotela Thokozani Khuphe okhokhela ibandla le-MDCT wazise ukuba inhloso yokukhuthaza umhlangano onje ikuba kuphunywe lamacebo okulungisisa ilizwe libuyele kusimo salo sakudala, abantu bebe lempilo engcono, okungenzakala kuphela nxa abantu bangafaka amakhanda ndawonye.
Sifuna ukuthi kube lenkulumo ezabisa amaZimbabweans wonke ndawonye, kuvela emachurch, kuvela ku civil society, kuvela kuma political parties, kuma women's organizations, kuma youth, ku government. Sithi kwaka endlini eyodwa sikhulume ngokuthi yini esingakwenza ukuthi ilizwe lethu liqhubekele phambili.
Ngokuqhubeke ethi indlela isimo somnotho esibhidlika ngayo ayisaqondanga ngoba sokuhlukuluza abantu asebehlala bebhekana lobunzima bokwengezelelwa intengo yempahla yokudla amahlayana, ukusilela kwamanzi, ukungatholi usizo lokwelatsha lokunye okunenginengi. Unkosikazi Priscilla Misihayirambi Mushonga wobandla le-MDCT uthi into edanisayo kakhulu yukuthi konke lokhu kusenzakala abantu baphinde babhekana lodlakela.
Udlakela lonke nje alulunganga, yikho sifuna ukuthi kasikhangele nini ukuthi udlakela lwangkhona lungalungiswa njani. Yebo, singabe sikhangele okwayizulu, kodwa-ke yona le into yodlakele sayibona ngesikhathi segugurawundi, sayibona ngesikhathi sabo 2000. Singabo uyethuka kakhulu ngoba hhatshi sesikubone namuhla. Yinto esimele siyilungise ukuthi kanti vele luvela kuphele ngokwalo.
Amabandla la asole kakhulu udlakela osulusenza ngani ilizwe lihlala likusikhathi sokhetho nsuku zonke, ethi sesifikile isikhathi sokuthi abantu bakhulumisane besebenzele ndawonye. UMakhuphe uthi emizameni yokuqinisa inkuthazo yabo le bazakhulumisana lamanye amazwe.
Thina kathe sizaqala siyingenje ama-diplomats lapha sibatshele uhlelo esifuna ukulenza. Sisuke lapha siyayingenja i-regional le-international community, sisuke lapho si-ingenje yona uhulumende njenge-political actor njalo njalo futhi njengohulumende ngokuthi yibo abakhona ukuthi bakithi asibuye nini ndawonye, kasikhulume nini izinto ziwoniwa ngomlomo zilungisiswa ngomlomo.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evezelayo ukuba sokungadingakala ukuba abantu bekhulumisane kudaba lokwakha isizwe. Amabandla la athi akakhethi okumele aze emhlanganeni lo okugoqela okhokhela elinye icele le-MDC umnumzana Nelson Chamisa nxa efuna. Bethi inkulumo lezi kumele zigqile ekulungisiseni umumo wenhlangothi zonke zempilo elizweni okugoqela ezomnotho, ukulandelwa kwesekelo sombuso, umbuso obalulekileyo, ukuvimba ukuqhamuka ke kobudlwangudlwangu, ukulwisana lomkhuba wenkohlakalo lokufumbathisana kunye lokulungisiswa kobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngamapholisa lamasosha elizweni belusegudwini ePhalamende lamuhla lapho amalunga edale leli awebandla leMDC abuzisise umphathintambo obona ngezemthetho umnumzana Ziyambi Ziyambi ukuthi kulemizamo uhulumende ayenzayo na ukuqeda lolu hlupho. Umnumzana Ziyambi uthi nxa ekhona amapholisa kumbe amasosha abangela lolu dlakela azabotshwa. Iziphathamandla zikahulumende ezigoqela isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba, obona ngokwethulwa kwembiko onkosikazi Monica Mtswangwa, kanye lobona ngokwenzakala ekhaya umnumzana Kane Matema, babikwa besithi amapholisa lamasosha azaqhubeka ihlolisisa umumo ezitaladini ukwenzela ukulondoloza ukuthula, ikakhulu nxa kule mbiko yokuthi abantu bafuna ukutshengisela. Okunengi okwenzakale ePhalamende asikuzweni kungxoxo lomsekeli kamkhokheli we-MDC kuleli dale, u-Deputy Chief Whip unkosikazi noMathemba Ndlovu.
Hayi, impendulo evele kumphathi intambo vele ayisoze ifeya futhi, ngoba ngabantu engingathi kumbeni bakhavela indaba yabo. Njengokuthi elizweni kunje izinto ziyenzakala kule evidence, kula ma-peaks, but bayabeswa la kunjalo, layenza njalo. Ubuziwe ukuthi i-government policy yini ukuthi amasosha lamapholisa ayahambe etha abantu ebalandela ezindlini zabo, abantu bezihlalele, kungayisikho ukuthi engxenye yilabana ababekuprotest sebelandela abantu abadala abazihlaleleyo. Konke khonokho vele kazayeke ephendule umbuzo, kodwa uphendule wokwala esithi avela kunanto enjalo akunabufakazi. Nxa kuyukuthi kukhona sizainvestigetha, siza kubona
khonokho ukuthi kuza investigethwa khona kulisuthisa.
Hayi, vela kusuthisa ngathi bazathi bazainvestigetha nini besala izinto ezenzakale ebuthanye besithi ngezika-2016. Vela zange bedingisise, instead bona bebe-accuse thini ukuthi vela sifuna ukuzwalutho yini elaliyenza konke khona lokho, yini FDC elaliyenza khonokho.
Amalunga edale lephalamende awebandla leZANU-P F wona atheni ngalolu daba?
No, ePhalamende kulento okuthiwa yi-whipping system. Njengoba kade bele caucus engene ekuseni yaze yaphuma emini namhlobo, ubona nje ukuthi abantu laba babawithile ukuthi into le kumele ukuthi noma uminister wabekhulumane kumele bephonge uthi amatafula betshaya izandla. Ayisikho, ububona nje ukuthi noma bekwenza abanye ayisikho abakufuna ukukwenza lokhu. Kathi ngenxa yokuthi uyakwazi umthetho wePhalamende injani, ungahamba genesiyo phathi yatomqojiwa abantu babezesaba khonokho, yikho abakwenzileyo sibili.
Lo ngonkosikazi noma Themba Ndlovu, umsekeli kamkhokheli we-MDC kudalele ePhalamende u-Deputy Chief Whip, sixoxela eseHarare.
Okay. Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Isikhulumi seziphepheli zeZimbabwe ezisenkambeni yeDukhwi kweleBotswana umnumzana Bhekimpilo Weza uthi akusilo qiniso ukuthi iziphepheli ezidlula amakhulu angamachumi amathathu zizaphindela ekhaya kuyonale inyanga. Intathe zindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe lo Weza wasethulela lolu daba.
Lokhe kulesiphepheli zeZimbabwe ezidlula amakhulu ayisithupha enkambeni yeDukhwi phandle kwedolobho leFrancistown kweleBotswana kulehlekana nje eseliphindele ekhaya. Isikhulumise esiphepheli enkambeni yedukhwi, umnumzana Bheki Impilo weza uthi ayisilo qiniso ukuthi abedlula amakhulu amathathu bekumele baphindele ekhaya ngozibandlela.
Akulandula kakukho kakwenzakali, akuphili ngapha lapho esikhona thina. Uyatholisana ukuthi abantu bona abalutshwana babuyele emuva, abalokhu bebuyela nje mbijana mbijana, bafika futhi bathwale nzima nxa befika eboda bengatholi uncedo. Sikhuluma nje bona abantu okukhuluma ngabo ababuyelileyo nje, abalutshwana ababuyele emalangeni adlulileyo, bathwele nzima lokhu beseboda, lokhu bethenjiswa ukuthi kuzaba le-transport, kuzaba le-transport. Nakulandula yebo ye babuyela abanye 1-1 bebuyela emuva.
Uthi abantu abaningi bamadolo nzima ngoba kukuningi ongahambi kahle. Ngitsho le nhlanganiso ebona ngesiphephele e-United Nations High Commission on Refugees ingaphi kuhle imali. Uthi iningi lashiselwa imizi ngesikhathi sokhetho lokudinga umongameli weZimbabwe umnyaka 2008, ngakho abasela lutho uma bebuyela ekhaya.
Ngawuhulumende la yaphakamisa amasocks, abantu bayacabanga kakhulu, imikhumbulo iminingi. Wakathesi esikhuluma ngakho ukuthi umuntu okhona lapha adozanda umuntu owayelo muzi, wayela into yonke, wayele nkomo, wayele zifuyo, konke lokho kakusekho. Njalo kwathathwa yibo futhi abantu bezanu abaningi bona abama-youth ngesikhathi sangikhona soneso besenza into zabo.
Uweza uthi isifiso sokubuyela ekhaya sikhona ngoba bathandi ukuhlala enkambeni bevalelwe bengenzi lutho, kodwa kumele kuntshintshe okuningi ngaphambi kokuthi baphindele emuva. Uthi kungaba nzima ukuthi umuntu aphonge usukuma esiya ekhaya angakwazi aza kuthola.
Kathesi abanye babuyele ekhaya, uyafika khona le khaya uzokuthwa uyathwala nzima ukuthatha isithupha, kodwa nxa bekhuluma ngapha bakutshela ukuthi wonke is in place. So what is in place? Is it ngumlomo womuntu kumbe kuyini? So izinto ezikhalele ukuthi umuntu nxa efika ngale, even i-passport ingamhluphi umuntu kaNkulunkulu, azitholele i-passport yakhe ahambe lapho afuna ukuhamba khona. So izinto ekumele ukuthi zikhangelisiswe kakhulu izinto ababuya bezozikhuluma emhlanganweni abahulumende umhlangano wokugcina womnyaka ophelileyo, ababuye bezigcwalisise ziphelele.
Isiphepheli ziyesaba ukuthi udlakela olwasigxotsha ekhaya ngomnyaka ka-2008 lulakho ukuqhamuka njalo ngoba kulokufuthelana okukhulu khathesi eZimbabwe kwezombusazwe. Owayengumphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya kweleZimbabwe, uDokotela Obert Mpofu wathembisa ukuthi osekudlule sekudlule ngaphansi kukahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi ekhuthaza isiphepheli ukuthi siphindele ekhaya. Kodwa abaningi abathembi amazwi kahulumende ngesikhathi usiba lukhuni ngamandla kwezomnotho la kwezombusazwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk ngo 8 o'clock kusiya 9 o'clock ntambama, lapho esiyabe sikhangela indaba eziphathelane lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni awe-diaspora. Olwe-diaspora forum sikhangela udubo olubhekane lalabo asebebalekela udlakela elizweni besiya komakhelwane. Thumaleni i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika ugcizelele usekelo lwakhe ekulondolozweni kombuso okhululekileyo kweleVenezuela ngonkulumo azenzele osaphethe isikhundla sokuba ngumongameli walelo lizwe uJuan Guaido okwethekeleleni kwakhe esigodlweni sikaTrump eseWhite House namuhla. Kufe abantu ababili ekujikelweni kwebhomba legranate kwenye inkonzo yabokholo lwesimuslim kwelePhilippines namhlanje. Lesi ngesinye sezehlakalo zodlakela oluqondiswe kwabokholo lwesimuslim ngemva kokuvota kwabantu besekela ukubunjwa kwesizwe sabokholo lolu. Ekuqhubekeni komzabalazo eZimbabwe owaqhamuka ngemva kokutshengisela okwachiya abantu abacatshangelwa ukuthi bayedlula ichumi befile, abanye abalimele lezitolo lemota zichisiwe inengi libikwa libalekela emazweni angumakhelwane. Ngemva kokutshengisela lokhu, kwabotshwa inkokheli yebandla le-MDC leyenhlanganiso ezizimeleyo loZulu Mathupha. Lokhu kwabangela abanye ukuthi babaleke elizweni besiya emazweni angumakhelwane. UChris Kandi weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa, uMnumzana Cassius Mpofu, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye, ngike ngeza khona last week ma kuqala ukubanjwa abantu abaningi bevalelwa. Ukuthi kula bantu abaningi abathe baphuma bezapha kwele South Africa, abanye ngathi baye eBotswana kodwa iningi abazwala bezapha South Africa. Ngoba ukhulu South Africa lawo kube sikhulumile wathi uzozama ukuthi isiphatha amandla ezaphezulu ziyofika eBotswana ziyobona ukuthi kula bantu nselo na ukuthi bengemukela labo bantu. So kushengisa ukuthi kula bantu abaningi selasebezile ngathi South Africa badinga indawo ukuthatha ngoba kukhanya ngathi momomoke ekhaya. Iyakhulu inkokheli zepolitics ezinye abanye ama-MPs kuzobuya labanye labama-civil organization khanya babalekile abaningi bangaphesela.
Bathi befika khona ngapho bathola umumo unjani njengoba sizwa kuthiwa lakho eSouth Africa ungani umnotho ususiya nganxele?
Angithi abantu laba abezile iningi yabo angazi ngabe uzoshintsha leta kodwa iningi yalaba abantu abazile amandla ngazulu leyo laba abantu ababalekele umumo okhona okwamali njengoba sifuna abantu abanjengama-MPs lama-councillors labanye abakhokhela ama-organizations amanye athibe abayibona betheswa icala ngohulumende lokuthi yiba babangela udlakelo lubekhona. So iningi yalabo bantu yibo abezileyo ngesikhathi esihlele esidlulele. Then sokuzothi ma kuzabakhona abanye abangabalekela umumo womnotho welizwe kuzoba nzima ngoba nangapha lapho izinto kazimangakose umnotho wesafrika lawo kawumanga kahle loba nje benemizamo emikhulu abayenzayo ukuthi bathuthukise umnotho kodwa kukhanya hayi kuzathatha lakho isikhathi kuzoba nzima ebantwini abaningi.
Bakhona yini osibazwile abahambayo ekhaya bengasaphenduki ngesikhathi sekhefu lekhisimusi?
Hayi ngathi abaningi abahambayo nekhisimusi baphenduka ngoba abantu abaningi bebecabanga ukuthi umumo okhona ekhaya singakafiki kudlakelo lubekhona bebecabanga ukuthi mhlawumbe ezomnotho ezesizinakho sokukhona sokubonakala okungathi impilo yabantu. Bafika abantu abaningi baba nokudana ngalokho abakutholileyo sikhangela intengo yezinto indlela esezidula ngayo lokungatholakali kwezinto lokungatholani umsebenzi. So abanye ede behambile ekhaya iningi yabo sili ngathi baphendukile babukile sebafika lapha abanye ngoba abanye abaningi akhona abesebuke ekhaya ngesikhathi lesesidluleyo bebe abantu abasebenzayo sebesiyabona ukuthi umumo unjani. Bafike bathola ukuthi lokhu abakuthiya kukho khona sokukubi ukudlula isikhathi kokwamanje sokukubi ukudlula ngesikhathi esisuke ekhaya. So abaphendukile abantu bazile uzozama ukuthi mhlawumbe bangathola imisebenzi laba abanye ede bephelwe umsebenzi nalaba abade besebenza baqhubeke besebenza.
Amapholisa awakuduzi yini abantu endleleni lapho ababe bekhanya ukuthi ngabokuza ngesikhathi esedlule besiza ukuthi bekusenzakala khonoko kunjani kathe?
Hayi kunjalo sokusiya ngenhlanhla zabantu ukuthi bona abantu endleleni bangawuza ngapha into zakho zingabanga kahle le nhlahla engalani ngoba kuqala khona ebhoda kodwa njengoba uhulumende bethe uzokunikela abantu kodwa nabantu azabenikela ebhoda ngabantu uzobanotiweze nga bazozama indlela zokuthi wabagcine khonani then naba bazodlula phambili besiza kubo-South Africa besiza kubo-Pretoria labojobhekele endaweni njalezo kunzima endleleni ukuhamba umuntu engena amaphepha enele ngoba amaphoyisa ayabahamba amanye amaphoyisa ayazwela abantu asithine sithi okay ninoba u-R10 into eyikhokhola abanye vele bayabavalela bagcine sebesekhona. So lani kuya abantu abanye abambala imbaziwe khona manje abavalelwe ababanjiwe ngo-January abasehambile abasemakhota ndoda yamacala abathonisiswe banikwa isigorozo sinikwa nabazofayindiswa nabazogotshiwe kwezinyanga ezikazazi kunzima endleleni amapholisa achiyana amanye azisisa umumo sekhaya bazwisise ukuthi abantu bayahlupheka bathi okay dlulani abanye bathi a ayivunyelwa sizobisela imvuva abanye bathi okay tolivalela. So sokusika ngokuthi amapholisa abantu abahlanayo endleleni ngaleso sikhathi acabangene.
Lo ngumnumzana Cassius Mpofu isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eSouth Africa. Kwezemidlalo, umkhokheli wenhlanganiso yezifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe esithi abantu bakhangelele inguquko abaqoqa ukuyiletha ukuthuthukisa umdlalo wenguqu kulesi isigaba. intathezi indaba yethu zemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngoceleyo.
Inhlanganiso yezifa Southern Region ikhangelele ukuqhuba umhlangano wayo we-annual general meeting ekupheleni kwenyanga kanhlolanja, okuyilapho umgcinisihlalo wayo u-Andrew Thapela athi yikho lapho abazakwazisa khona amaqembu uba bayabe bephumelele yini ukuthola abangaphathisa ngosekelo lwemali.
Lokhu sibhizi sixoxisana lalokhu esingathi ngama-sponsors, abantu abangasi ukwenza iligi yethu ibe le bizo, labo befake indijanyana zabo ukuze labo amakhampani abo akhule. So iy'ngxoxo ezikhona kathesi esithemba ukuthi ngesikhathi sisiyafika emhlanganweni wethu e-AGM sabe seziziphethile, sibe lakho ukuthi abantu singabatshelani lokuthi nxa sesikuphethile sikuphethe okunganani, nxa lokhu kusaxoxwa sisesibangeni esinjani. So yiwo-ke amaqhinga esilawo okwakathesi.
Sekulesikhathi eside amaqembu adlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League edlalela ukuthola ithuba lokukhuphuka edlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League ukungela mvuzo wemali obambekayo. Amaqembu adlala kulesi sigaba ngawakoBulawayo kanye lasemathebeleleni North, okutsho ukuba indleko zokuhamba zithe xaxa, njalo phezu kwalokho kudingakala imali yokubhadala onompembe lamapholisa kanye leyokubhadalela inkundla okudlalelwa khona. Unobhala jikelele weqembu le-Toronto u-Emanxumalo ukuthi nyakenye basebenzise imali edlula inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola, njalo lo nyaka leyo mali ilakho ukukhuphuka kakhulu ngemva kokukhwela kwentengo yamafutha ezimota.
Nyakenye besilo muntu okade siphathisa ngokubhadala indleko zethu, kodwa lo nyaka hhayi kuzaba nzima ngoba ngokukhwela kwamafutha indleko zokuhambisa nazo zihle zakhuphuka okungenziyo, okutho ukuba lathi kuzaba nzima ukuba sidlale nxa singasatholanga usekelo lwemali.
Kule mibiko ethi iqembu lezim Leopards selilobele inhlanganiso yezifa Southern Region liyazisa uba lo nyaka lenelisi ukuqhubeka lokhu lidlala ku-Southern Region Division 1 Soccer League, ikanti eleBosona intela lokubikwa lingachabalala nxa lingasatholanga usekelo lwemali. Phezu kwendleko zokuhambisa lokubhadala onompembe lamapholisa, amaqembu aphinda njalo ahlawule imali yokubhalisa lenhlanganiso yezifa, njalo lawo abevele edlala kuligi leyinyakenye abhadala inkulungwane yezimbili lamakhulu ayisikhombisa lamashumi amahlanu $2,750 yona egoqela leyokubhalisa abadlali kanye labaqeqeshi. Amaqembu amatsha wona akhokha lamakhulu amahlanu phezu kwaleyo ehlawulwa ngamaqembu amadala. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Iningi lisola okwenzakala eZimbabwe lisithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa asuse ibutho emgwaqweni, njalo akhulumisane lamanye amabandla okwenzela ukuthi kulungisiswe okuhluphayo elizweni. Abanye bathi ibandla leZANU-PF kumele liphume embusweni ngoba selehlulekile ukubusa. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa labanye kuhlelo Zimbabwe Today yasixoxeni esilethulela ebulenjini bokuxhumana obeFacebook kukhasi le-VOA Ndebele.
Ukhumalo kacheni.
Ye, kacheni unjani?
Ah, ngi-right, ngiyalinjani.
Ngiyaphila kakhulu, kunjani eZimbabwe?
Zimbabwe siyakhawula la.
Ye, akutsho kazeni tuhamba njani?
Sasezima nje la, ngakhona kokutho kombuso wakhona lo. Awula nto ezihambayo la. Bona bazidlela bodwa nekakhaheritad yawo vele thi nabo basitshela abuse iyimithendisi yakhona sayiboni vele. I-democracy lethu iyazi ukuthi abadala bayindlela vele aziyiboni la. So kungoba nje into yokuthi ngani kuthiwa kukubani ukuthi ayikumele kuphile impilo yabo. Lapho kutshaywa nje emgwaqweni ngahlakana amasosha amapholisa atshaywa lapho ngikwazi ukuthi tshayelwane. Ngoba impuphuma abangeni badobha idobe tshaywa la, kodwa ngazi ukuthi batshayelwane. Impukutshaywa kuphela. So kungosakwazi uya kuyahle uphilelane ukuthi ngongaphungula nje endlini itshaywe. Ngawazi ukuthi wonini. Uyareporta kubani?
So abantu bathini lokhonoko? So abasa report loku report.
Ah, uyareporta kubani? Nje uzabantu akona zabezolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizolizol ngaphandle nje ngoba kungela power ukuthi ungabalanda face to face approach ukuthi ithikati mina go hayi indaba ngisapha ngalindle
pho manje kwenziwani nxa kunje mntakama
asawa sizange ukukhuluma ngoba kuyathiwa face to face ngoba la mawata kwethu athavuke ngasebenzi inithi lishate down asakwazi ukuthi ukuthi yomuntu kwenze ukubona sekelinde sizingabo ke bona ukuthi ngoba yanti bona bafuna ukuthi badlale ucontrol
uthi ngithathe osecingweni ngizwe ukuthi silobani ye mama kunjani
ngiyaphila tubele njani
siyaphila kakhulu ngusikathele umanyati
hayi mina indaba yezimbabwe leyidubi njise ubuhlungu ngoba lawo masotsha lamapholisa angikhona ayi wahlukuluza abantu yilo futhi athi nxa ebamba abantu ebabhadalisa izimali ngitho lokho kubizwa kuthiwa i-bribe ngendlela yokuthi bayalapha. So angikwazi ukuthi why bengayekela abantu bezama ukutshengisela ukuthi isimo kasikho right yini, ilizwe lilungiswe ukwenzela ukuthi labo basebenzele kuma-conditions a-right. Manje bona nxa abantu bezama ukuthi balungise, balungisela bona musabalungiseli sukuthi abantu nxa besenza ulutho bayenzenzela bona bodwa, bayenzela wonke umuntu oyisizalwane senzimbabwe ngisho lo ngaphandle kwelizwe. Sometimes ngigcina ngisizwa ubuhlungu ngathi siyabe singaphandle ngoba uthole ingane kumbe nxa abantu sebechawa ngale khaya asilala into esingancedisa ngayo, but abantu ukufa kwabo bafele sonke. Nxa ilizwe leZimbabwe lilungalilungela wonke umuntu, wonke umuntu oyisizalwane seZimbabwe kalilungela abantu abaseZimbabwe bodwa. So angikwazi ukuthi abantu thina singaphandle kwelizwe singancedisa njani abantu labana abaphakathi ukuze kubonakale kanti singabekho la bantu ababothiweyo. Ngabe yithi esima ngenyawo sizama ukubancedisa ukuthi babhadalele ama-bailout baphume, ngoba kade belwela sonke, kade bengaziveli bona bodwa. Ngisho ukuthi lawa amapholisa lawo nxa evimba abantu ukuthi bengastrike. Kodwa lokhu babona behamba ngezicathulo ezijekileyo ezingapholishwayo, bacakile, bayazihluphekela, siphila labo nsuku zonke bayazihawulela. Futhi ngiswele manje ukuthi kuyini okubayenza lokho.
Pho manje kuyalungiswa njani khonokho Ntombenda?
Nambangasengaphandle kwelizwe nxa singabambani ukuthi sithengisele ukuthi into leyana yenzakala eZimbabwe yenziwa ngamapholisa. Kasiyithandi thina, sile power ngoba singaphandle. Singancedisa abaphakathi nangemali, singancedisa abaphakathi ngokuthengisela emazweni esikiwo ukuthi into eyenzakala elizweni lakithi kasiyithandi, ngoba labana abantu abafelanga bona bodwa, bafele umuntu wonke ozalwa eZimbabwe. Sathi ilizwe lingavuka litshintshile, thina siyavuka si-enjoya abayizilima babi besebengasakwanisa abafileyo babe befele. Yabona.
Kodwa kuyalungiseka yini kumbe vele lapha abantu siyakhuluma nje?
Kodwa thina nxa singavala ama-tolo ama-embassy, xa singavala ama-embassy akithi awonke emazweni esikiwo, sitshengisele ukuthi asithandi into ezakala eZimbabwe, ukutho ukuthi singeke sikwanise yini?
Kodwa ke sizwile i-ANC sithi okuhluphayo ngama-sanctions, izijezo zenotho.
Hayi, sanctions i-ANC lezano yinto eyodwa. Waye kanti i-ANC igijimela kuma-sanctions ingakhulumi ngabantu ababuleweyo.
Ngizokuthiwa ke silo baba ecingweni.
Mina baba Dube, into ebengikhale ngayo kakhulu ngibone laphana ukuthi uhlelo sikhuluma kakhulu ngendaba yamasosha uchayena abantu. Kule nto nje question ebengithanda ukuyazi ukuthi amasosha lamapholisa abayibo abasebenza eZimbabwe, are there families coming through or citizens from Zimbabwe who are not feeling this pain it makes me feel like in pain day? Ngoba into yakhona izwisa ubuhlungu ukuthi how can they do this to abafowabo? Uhlupho lolo mhlawumbe lu-affecta thina abantu ezi-individual nethi ama-government officials akubona. Into engimangalisa ukuthi why kuhleli kushaya abantu ukuthi kunesimo esinjalo bona siba-affecti na isimo sakhona. Siyabona.
Ye, ngizokuthatha silo baba-ke uRichard Ncube ecingwane.
I-problem esilayo into yokuqala zinkokheli zethu eZimbabwe. Labo abantu be-opposition, they are too biased. Kabakhangeli abantu, general public, bakhangela bona ngokwabo, kabakhangeli ukuthi khona abanye abantu babenefithane. Ungakhangela imithetho eminingi ekhulunywa ephalamende, epasiswa ephalamende, ibhizi ngale ephalamende, kayincedi uZulu.
Laba ngabanye abaxoxa lo-Gibbs Dube we-Studio 7 kuhlelo Zimbabwe Today asixoxeni. Esilethulela ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ukhasi le-VOA Ndebele. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Amabandla eZimbabwe abezombusazwe amathathu aphikisayo amanyene kunkuthazo yokusungulwa kwenkulumo zokulungisisa inkinga ezibhekane lelizwe. Udaba lokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela elizweni belusegudwini edalele ephalamende namuhla. Wezemidlalo umkhokheli wenhlanganiso yeZifa Southern Region uAndrew Tapela wethule inhlelo abalazo phambilini kokuqala kwemidlalo yalonyaka esigabeni sakhe. Olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.